siyalambulela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 8 kuMpimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi amankampani lamakopa aqhubeka ithengisa umhlaba ongaphansi kukahulumende lamakhansile ngokungekho emthethweni azajeziswa.
Umkhathi lwana owezulu elina lisithi gqa liseqa kwezinye indawo. Ngaleso sizathu kafica ukuthi bakhona ke abazabe beqhuba lizulu lelo ke engithe ngihambahamba phakathi kwesigaba ngafica ukuthi ke sokonakele emasimini njalo izulu kalijeyisi ke ukuthi lingabuya.
Njengezinye izigaba zeMathebeleland, isigaba seNkayila so sibhekane lendlala empilo onyaka ngoba izilimo sezichile emasimini. Siza kuzwa ubunzima abatsha ababhekana labo ngokuphathelane lezemacansini.
Ungananzelela ukuthi umuntu omdala uyabethunezile elihambisa umntwana esikolo ukuthi afunde. La usithithi ngathi ngemva kweminyaka emibili emithathu ngikalisa ukudla imali mbemphumule ngoba umntwana nami sefundile. Ukusithize sokuthiwa umntwana akho seyithwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Namuhla lilanga lokunanza amalungelo abesifazana elabekwa ngumanyano we-United Nations ele-International Women's Day elinanzwa umhlaba wonke jikelele. Lanxa abesifazana besithi kule mizamo esiyenziwe ukunanza amalungelo abo, eleZimbabwe lisalele emuva kakhulu kunhlelo ezithuthukisa imisebenzi yabesifazana. Uhulumende uthi amankampani lamakopa aqhubeka ithengisa umhlaba ongaphansi kukahulumende lamakhansili ngokungekho emthethweni azajeziswa. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lombuso wezabelo lamadolobha kuhulumende luthi abantu lamakopa abenza lokhu baqila abantu abaningi izimali eziningi abagoqela izisebenzi zikahulumende ama-civil servants bebathembisa ama-stand engekhoyo njalo bentshontsha indawo zikahulumende lezamakhansili kundawana ezijenwe zilizwe bethengisela abantu. Bathi lolu dubo lubikwa luvame edolobheni leHarare. Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso yomanyano wezakhamuzi zeHarare eCra uthi udubo luqalela kumasipala waleli dolobha.
Udubo luza ngokuthi izikhulu zika municipality ziyapha ama cooperative indawo engabala ama-stand angaba yi 200 kodwa le cooperative yona iyabe ibuye idinga ama-stand angu 100 bese beqalisa ukuthengisa lawa amanye ama-stand angu 100 kumbe abangawa applylanga.
Umlilo uthi indlela ama-stand athengiswa ngayo kuma cooperative igcina iphazamisa inhlala kahle kaZulu.
Ikuthi laba bantu ama cooperative nqabe apply ama cooperative lawa ibale kule mali okumele bayibhadale ku municipality singathi kumbe umuntu oyedwa ku cooperative kuya kumele abhadale $2,000. Ngala abantu laba sizathola ukuthi abantu abaningi abadinga indawo yokuhlala ngabantu abangelamali so bayathatha isikhathi eside ukuthi bazibabhadale. Lawa mali inborrowers bese bethatha umhlaba lana beqala ukuthengisa ngentengo ephezulu bethengisela abayabantu. Umuntu ku-cooperative engatholi lo mhlaba. Xa sebeqalisa ukuthi badingisise ukuthi uhamba njani, sebethola ukuthi indawo yabo abayi-applyelayo kudala umhlaba lo wadingiswa waze wagcina wathengisela abantu abaningi kakhulu.
Uhulumende uthi lokhu sokumele kuphele, njalo ethi uZulu kumele enanzelele ukuba ama-cooperative asebenzelana lawo akusimo esinjani, ngoba kumele abe ngebhalise kugatsha lwamakopa kuleli ngokusemthethweni, njalo bezwisise ngomumo wendawo athengisa ama-stand kuwo ukuze bebe leqiniso lokuba athengiswa ngendlela esemthethweni njalo ekhanyayo. Umlilo uqhubeka ethi uhulumende ukhanya laye eyingxenye yodubo lolu kulokuba lusizo.
Uzathola ukuthi sithe siya kukhetho luka July 2013 uPresident Mugabe wa-address irale sesithungwiza wakhuluma ukuthi lapho hlezi khona yikho lapho kumele ube khona kulamuntu ongakukhipha ugavena weHarare ngato resident minister kubakhona abantu abaningi abathi baphiwa nguye umhlaba ukuthi bahlale
uhulumende uthi noma ikopa ibhaliseka kuhle leka isiyo mvumo yokuba ithumbe umhlabathi eSantando isikhulumeli sekhansili yedolobha leHarare umnumzana Chideme uthi ikhansili ixwayisa uZulu ukuba engabi ngamaluma amakopa asevele esesebenza kodwa ukuba besungule awabo amakopa baye kukhansili ukuyadinga indawo zamastendi ngoba benikeza indawo kuhambelana lenani lamalunga amakopa ngesikhathi leyo kopa ibunjwa ethi ukungena kumakopa ayabe esezisebenzela kubangela ukuba abantu beqilibezelwe ngoba eyabe engelayo amastendi angawathola angawathengi sela amalunga amacha ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho weStudio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lweStudio 7 hachi kuRadio kuphela loba ebulenjini kodwa la kumakhale kukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa useSouth Africa 27 105 916 467, ngizaphinda njalo 27 105 916 467, kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338, labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kholisa umsakazo wakho weStudio 7 kuRadio ebulenjini ecingweni loba kumakhale kukhwini. iStudio 7 ngeyakho.
Umeli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Bed Nico Bebe uthi njengezinye izigaba zeMathebeleland isigaba sakhe sibhekane lendlala embi lonyaka ngoba izilimo sezijile emasimini ngokuswelakala kwezulu. Umnumzana Bebe uxoxe lontunga milinkomo weStudio 7 ngalolu daba.
Umumuka umhlanga ke indawana yonke ngoba izulu njoba umkhathi sonke siwubona umkhathi ongafani mhlawumbe nanyakenye umkhathi lwana owezulu elina lisithi gqa liseqa kwezinye indawo. Ngaleso sizathu zafica ukuthi bakhona ke abaza kweqhuka izulu lelo ke engithe ngihamba-hamba phakathi kwesigaba ngafica ukuthi ke sokonakele emasimini njalo izulu kalitshengisi ke ukuthi lingabuya elingaze lincede lowo mumo onjalo. Isimo ke sibi ngendlela yokuthi ke abantu nxa bengasatholanga ke lokho okokudla emasimini kuba kubi-ke nxa kuthukuswelakala kuyukuthi silokho sibuswa libandla elinjengezanu-P F okokuthi-ke ugcina usuzucabanga ukuthi mhlawumbe ngiyabona yibo abaphehla ububi bokuthi abantu bezimbabwe balambe ngoba ivele umbuso wabo umbuso omubi umbuso olochuku umbuso ongazweni abantu umbuso onitha abantu lanxa ukudla bekunikwe ngabanye abantu onitha abantu kudla lanxa kuthengwe ngemali zabo zemithelo yabo abayikhiphayo nxa besithenga ezitolo kunalabo abantu nxa besebenza bebhadala umthelo.
Njengamalunga edale lePhalamende lingaba selikela luphatha yini lolu daba ePhalamende la mkhuthaza uhulumende ukubana aqalise okudingela abantu ukudla njengokutsho kwabantu abanenge endaweni ezishiyeneyo zelizwe.
Ngathi mina sokuba khona ke kancinyani ngendaba yokuthi ke kubuzwe imibuzo ke kuminister we-agriculture uMane ke naye uthengisile ukuthi hhayi umumo awuqondanga esokuseleke ukuthi sibe sesikudinga-ke kuhulumende ukuthi malungiselelo bani awenzayo ukuthi ayenelise ukuthi adingele abantu ukudla malungiselelo bani awenzayo ukuthi-ke angaze aphuza nakulabo ababasincede ukuthi basinike ukudla abanjenge World Food Program ngoba ke i-assessment yabe ifuneka ukuthi yenziwe khathesi.
Umnumzana Bed Nico Bebe ngumeli wenkayi South edalele parliamente. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeBulawayo Christian League ihlanganisa ezemidlalo ukuze ifikise ilizwi lenkosi emphakathini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqetsho lodumo uCosmas Zulu uqale ukusebenza lenhlanganiso yeBulawayo Christian League ekuqaleni komnyaka ngemva kokuba ibizwe yinkokheli yalinhlanganiso ukuba azokuba ngumcebisi wayo kokumayelana lezemidlalo, i-technical advisor. UZulu oke waqeqetsha amaqembu enguqu amakhulu elizweni agoqela ile Highlanders, i-Real Stars, yamaZulu kanye leZimbabwe Saints. Usesungule inhlelo zokufundisa abaqeqetshi bamaqembu adlala umdlalo wenguqu ngaphansi kwayo inhlanganiso yeBulawayo Christian League ukuba baziphathe njani ngesikhathi beqhuba umsebenzi wabo.
you understand standards. You can't pray after praying, so Castle shall do referee. So even after the game, we also have some prayers before people disperse.
Inhlanganiso yebolayo Christian League lamaqembu aphatheka kumidlalo yenguqule yebhola labesifazane lokugqaga njalo uZulu uthi bazangezelela eminye imidlalo egoqela wechess kanye lowamadarts. Uqhubekele phambili wathi njengenhlanganiso yezokholo kulohlelo okumele balusungule lokusebenzisa ezemidlalo ukuthumayeza izibotshwa lezigulane edolobheni lakobulawayo.
I've also suggested to them, we must go into the hospitals, kumawaz, babuna ofana be porekon, but still silama pastors and pass e fellowship e gospel.
Ngokuhamba kwesikhathi inhlanganiso yebulawayo Christian League lakho ukungezelela eminye imidlalo njalo uZulu uthi kulokuxoxisana okukhona phakathi kwakhe lowaye ngumdlali weqembu leBhosso waphinda njalo waba yimanager yaleli qembu Lawrence Phiri yena osebenzela inhlanganiso efanayo kweleBotswana okokuthi mhlawumbe kungaba khona ukuthekelelana kwamaqembu adlala ngaphansi kwenhlanganiso zombili. Okwamanje kodwa uZulu uthe uzaqala alungisele abaqeqeshi bomdlalo wenguqu abasebenza lamaqembu angamashumi amabili adlala kobulawayo Christian League ukuba aphatheke kwizifundo zokuqeqesha eziqhutshwa yinhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association ukuze bengezelele ulwazi. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo langa lethu Nkala isiphathamandla senhlanganiso ye Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team. Inhlanganiso le ikhuthaza ontanga ukuthi baziphathe njalo belamise. Ngiyakwamukela kuhlelo Mankala.
Ngiyabonga.
Ungathini ngendlela abasakhulayo abaziphatha ngayo kulezi nsuku ikakhulu kundaba zamacansi?
Sinanzelele kakhulu abantu abatsha sebeqalisa basasemancane ukuthi beye emacansini. So ngalokho-ke sokusiba lihlupho kakhulu kulaba abahlala labo, kulaba abaphila labo, ngoba kuyabe kungasazakali ukuthi kwenziweni ngaziphi izikhathi. Kudala kwakungcono, kwakulabo babakazi ababehlala phansi belungiselela abantu ukuthi nxa bekhula kwini ofanele kwenziwe, kwini ongamelanga kwenziwe. Kodwa kulezi nsuku obabakazi bakhona kabasekho, and abantu asebesele kulezi nsuku ngabantu ngabantu abancane kumbe ngabantu abadala kakhulu abangeke baziphisana laba abantu abasha bakhona.
Seba ngaphi obabakazi okhuluma ngabo Mankala?
Obabakazi sebasiza baya e-diaspora, abanye khonoko ukuthi abantu sebehlala endaweni ezehlukeneyo. Kuthi kulezi nsuku futhi kunemikamanje eminingi ehlukeneyo ukuthi abanye basethuthuka abakazi yaloya, so kunganakho sakwaniseka ukuthi sizifihlane. Kwezinye izikhathi obabakazi bangikhona kuyabe ubabeyabezelwe nguye yedwa emulini, and ukuthi ngidinga obabakazi abavela kobabomdala kumbe kobabomncane babengekho, and siyabe singakhulanga siyayelene okokuthi ngihamba ngemtshela loba kuyini okumhluphayo.
Esiyimeni esinjalo ubona abahlala lomntwana kumbe ngabazali bakhe basuke bayiphathe njani lindaba?
Kakhulu kunzima thina esisebenza kakhulu, ngizakhulumela kakhulu kulaba abazithwala besemakolitshini. Ungananzeleli ukuthi umuntu omdala uyabe ethumezile elihambisa umntwana esikolo ukuthi afunde, la uthi sithi ngizathi ngemva kweminyaka emibili emithathu ngikalise ukudla imali mbe mphumule ngoba umntwana ami esefundile, ukusisize sokuthiwa umntwana akho seyithwele. Ngoba kwezinye isikhathi abantu ababenza bezithwele bazithwale bangikhona abangaseke bethathe umlando womntwana ozalwayo, so umama uyabe sofangenanzeleli ukuthi fanele ngigcine umzibi lo obuyayo, ngibe sengizama futhi ukuthi ngincedise lo mntwana ongu-1 kumbe uzabuyela esikolo kumbe uzaqhubeka siya phambili. Kodwa kuyabe fanele ngimsize ngenye indlela yokuthi nxa ngimsiza kuzamele ananzelele ukuthi ukusiza kwami ngokuthi nginceda yena ngokuya kwesikhathi, but kwezinye izikhathi uyananzelela ukuthi abantwana bangikhona labo babengasafuni kakhulu ngoba yabe senandilela ukuthi ngibuye lesikolo ngemva kokuzithwala ngemva kokuba lomntwana kuyabe sekunzima abantu besikolo besebenza ngikhangela ukuthi lwana wayesezithweni lwana owahamba wazithwala isikolo singakaqedwa so kuyamtho kunganiso ukusibala lokho esithi yi-stigma kumntwana nalo osuke wazithwala and futhi kwezinye izikhathi nganandilela yikho sokuchina sokungena khona umoya omubi lapho abantu sebecabanga ukuthi njengoba sengizithwele umama sesithi kuyanginyanyisa ebantwini mina abantu bonke laba ngangibatshela ukuthi umntana wami uzagraduate e-university khathesi umntana wami sezithwele sezaqalisa umoya omubi wokuthi asambe sekhiphe isisu and ngendlela okukhitshwa ngayo izisu zangikhona akukhitshwa ngendlela ezilungileyo sebehamba sebesiyadinga ogogo ngapha langapha bekhiphe ngendlela ezingenza futhi umntwana lwana kumhluphe phambili esingathi kugcina sekwenza ama-infections kulo mntana oyinkazana sekusiba nihlupho futhi nakuye umntwana wangikhona ekukhuleni kwakhe siya phambili
lona udaba lokukhitshwa kwezisu ngontanga ludaba olubhahe kangakanani
lungani lubhakile ngoba ihlupho olukhona ukuthi into engavunyelwayo kwelakithi eZimbabwe so ngendlela yokuthi akalivunyelwa akunamuntu oza kutshela ukuthi mina ngikwenzile uyakwanisa ukuboshwa ngalokho
nxa sokuyiwa emacansini lapha abantwana abangamankazana bayakuqakathekisa na ukuzivikela khona ukuthwala ijazi lomkhwenyana ikhondomu bayakwenza na
kakhulu ngapha lokhu ingani yindaba esahlupha ngingakunika umzekeliso wokuthi esikhathini esiningi nxa sikhuluma ngendaba zemacansini kwandise ukuthi umntwana oyinkazana akakhulumi lutho kufanele amelele kuphela lamhla kukhulunywa ngezinto ezinjalo kumbe kusenza into ezinjalo yena ngulwana ofanele athule singakhunanzeleli ukuthi likhona ijazi eselikhona lamankazana but ukusetshenziswa kwalo lokhu saba nalo khona lapha azake silibone abantu abaningi belisebenzisa elingananzelela futhi kakhulu emntwaneni oyinkazana into ehluphayo akusukho ukuthi ngingaba ngihambe emacansini ngingaba kumbe nale STI sikhathazeka kakhulu ngokuthi ngingazithwala so abantwana abangamankazana sebengena emacansini bengazivikelanga bebe sebegijima ekuseni bedinga lokho esithi ngama-morning after and kwezinye izikhathi sebasebenzise ngani izindlela zokuzivikela ukuzala kodwa kungaso nje indlela efaneleyo ngoba lokhuyana sikuthi i-emergency so ukuthi namuhla nxa kuwukuthi kuphambanisekile umuntu ufanele akwenze kodwa sinanzelela ukuthi i-emergency asonto eyenzakala malanga wonke kungaba le emergency namuhla kusasa so-emergency kodwa abantwana abayinkama ngamankazana ngokwesaba ukuzithwala nokwesaba ukuthi bebe yibo abathwalayo amajazi bagcina sebephonga ukuthi nzayenza kusasa ekuseni iviki ngedinga i-emergency contraceptive ungasikho-ke indlela elungileyo yokuthi bezivikele
ungabatshiyela waphi amazwi ontanga kundaba zokuzihlonipha kundaba zamacansi
mina ngithanda ukubaxwayisa ukuthi impilo le esiyiphilayo isezandleni zethu kakhulu sesengabantu abatsha siqakathekisa ukuthi thina singathi silama-rights but esikuqakathekisayo futhi nalapha sisakholisa lokho esingathi ngama-rights ethu sinqisela ukuthi sinanzelele ukuthi yonke into esingathi yi-right ethu ibuya lento kuthiwa yi-responsibility lalapho sesengwenza loba yikuyini fanele unanzelele ukuthi kungaba yikuyini okungandihlupha ngalokho esengikwenzile
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo langa siyabonga kakhulu
Siyabonga
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo nkosazana langa lethu Nkala isiphathamandla senhlanganiso ye Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilani
ukuthi sigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilaso uhulumende uthi amankampani lamakopa aqhubeka ithengisa umhlaba ongaphansi kahulumende lamakhansili ngokungekho emthethweni azajeziswa Njengezinye izigaba zeMatabeleland, isigaba senkayi laso sibhekane lendlala embi lonyaka ngoba izilimo sezitshile emasimini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngosithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.